embikweni ewethule namuhla iAmnesty International ithe kuyamangalisa ukuthi umuntu enganyamalala ngalindlela kuphele nje kungabi indaba zalutho. UZamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015 mhlaka 9 Mbimbitho emzini weGlenora eHarare ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO wanyamalala kokuphela. Wayesaziwa kakhulu ngokuhlala etshengisela e-Africa Unity Square eHarare esola uhulumende kamuyi uMnumzana Robert Mugabe esithi wayebusa kubi njalo esithi uMugabe kumele asuke embusweni. Phambi kwakusasa ngomgcibelo uZamara ufikisa iminyaka eyisishiyagalolunye kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Umsekeli kamkhokheli we-Amnesty International emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa unkosikazi Bongai Chikwana uthe kumele uhulumende athathe amanyathelo aveze iqiniso ngokunyamalala kukaZamara.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Zamara's abduction.
I-Amnesty International ithi kumele kube nophenyo kulokho okwenzakala kuZamara lukhokhelwa ngumahluleli. Iqula leli kumele liphiwe amandla okucubungula ngalokhu njalo.
Uqhubeke wathi labo abazakhetha ukuthi baphenye lolu daba kuzamele bakhulumele abantu ababona uZamara ethunjwa ngoba lokhu kwenzakala libalele. Futhi uthe impumela yophenyo lolu kumele yaziswe uZulu. Unkosikazi Chikwana uthe njalo inhlanganiso yakhe ifuna labo abenza isiga lesi babotshwe bamiswe emthethwandaba njalo uthe labo abazaphenya lolu daba kumele bazise uZulu ngempumela. Osebenza ehofisini kahulumende ebona ngokwethula kwembiko uMnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende ulokhu ephakathi kokudinga uZamara kodwa uthe abasoze batshelwe okokwenza yi-Amnesty International.
Laba be-Amnesty International kufuze nxa bebona lokhu kumqoto besinika ubufakazi obukhomba ukuthi uhulumende uthi yena sowehluleka kodwa uhulumende kakakutsho lokho othi seyehlulekile.
Wake wasebenza loZamara phansi komzabalazo wokusola umbuso kaMugabe owe-Occupy Africa Unity Square uMnumzana Charles Nyoni uthi wonke umuntu ufuna ukuba kwazi okwenzakala kumngane wakhe.
Imo libe kwazi nengane zakhe zibe kwazi ukuthi ubabazo ukuphi njalo kuyini okwenzakala kuye.
Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Richard Gandari laye uthi kuyadanisa ukuthi eminyakeni phose elithumi yonke le lokhe uhulumende engakakhuphi le mpendulo phezu kokunyamalala kukaZamara.
Simalawo umbiko we-Amnesty International obizela ukuthi uhulumende ahambe ngendlela yenkantolo ukuthi kulungiswe indaba yokunyamalala kukaZamara. Kuzavumela ukuthi kubhekisiswe lamacala abantu abaningi asebanyamalalayo.
Ngokomthetho wakhe wezijezo zenotho owezidera uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele ephenye udaba lokunyamalala kukaZamara labanye ababalisa uPatrick Nabanyama kanye loPaul Chizuze atsho ukuba batshonaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.